Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Evuke kuseni bekuyona leyana elijayeleyo $3.27 and then petrol $3.40 but yazokhuphula lamhlanje ntambama kusishaya bo 3 landa bo 4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni, akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga-ke lethezwe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakoBulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Edinton Mazambane uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakoBulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Really ikheziwe namhlanje nje kutshaya bo 3 o'clock kona lapho abantu baqale ukumiswa belayinele ifuel lada abanye bebethela abanye belayinele ifuel ezodiliva engakadiliva bahle batshelwa labo bethela ifuel ukuthi hayi manini sesithinte ama-price ifuel isikhwelile So if you were there, kona you kweza kwayo. The petrol ya ku $5 2 cents per liter. It is ile yakwela ya ku $4.94 per liter. Manje hayi abantu bathuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethola izimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imthova ibizikhuphula amaprice ingasene lesi kuthwala ngeprice yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akontrakte nguZupu ngoba amabhasi uZupu wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyona liyana esiyijayeleyo every $3.27 idivili. And then petrol $3.40. But yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo 3 landa bo 4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarates akhanya siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo uma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikeli iphelileyo kubonakale kuprinte amabhondi amatsha etshintshwe ezitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona lawo bethwele imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ukuthi intshe ezitaradeni kubasiphathelele. Ngoba ama-rates kade seku-6 against the user. So ama-rates akhona manje la seku-5 ehle kancane kuqathaniswa ne-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuel imasizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge US dollar ifuel ekhona manje ngikhuluma emagarajini. US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25 per liter.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi nana le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe ukhanya ichiphile but yokusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo akula muntu ohola US dollar akula muntu othengisa nge US dollar akhona nje amakampani athengisa amanye ngama US dollar but akusiyo wonke umuntu le US dollar abantu abaningi balayona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lamatraki, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi wokutransport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende sekhuphule ezekhweza ifuel ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu amaprice. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sikhomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 elemali. Ngoba isinkwa yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-fuel. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yakuthethe siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents. Abantu izinto abazithengayo abathengi kokubhika ugada amabhasi. Abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo. Abathengi nge-50 cents. So bazodla ukugibela yini amabhasi. Ngobukata amabhasi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe lokho.
Likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende maye bona ukuthi usehlulekile ukukontrola ibond yakhe pay kumbe RTGS ayikhipha afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar imali ezaba stabilized for everything ezintweni zonke ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA benelise nokuthenga ngoba kungaba ne-USA akulazi into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana kuphonga uvuka kukhwezile izinto zonke ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani ukuyatohlele kusasa ziprivile isikhwelile lokhu sokuyimalini ina njengabantu abakutransport kwenzima ngoba sithenga ama-spares siwathenga i-foreign currency ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngama-yusa ama-spares aqakathekile afunekayo ezimoteni but nge-bond uthole i-price yangikhona ingathengeki njengethaya ngeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwele sebenza yonke ndawo, so yonke into izakhwela. Although lapho kutransport kungakhayela ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price amabhasi zakhe akazukwe lawo ngoba yena ngobanika ifuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle. Laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidies ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter ade ithola yena.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzubko lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy. Engasebenza in the mean esithi ngama-short term. Ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane kodwa ayisikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run. But kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kuyofikane. Remember, layana leyifuel beyisubsidiza nge-1:1. Sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market. Into ekuliberalizer ngesikhiwa, i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abanengi Shoko kuza kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga.
Kuthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo ngoba kathesi imuli eziningi zehluleka ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo nxa sizikhangela i-month to month basket ngoba ifuel ezakhwela ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo kodwa ngaphandle kwalokho hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yincwethi kwezenotho sixoxela ekoBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara wenhlanganiso yeCitizens Manifesto, uGeorge Makoni owenhlanganiso yeCenter for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo weTransparency International Zimbabwe, kanye loGamuchirai Mukura owenhlanganiso yeCommunity Tolerance and Development Trust. Iqwetha labo umnumzana Jeremiah Pamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethweni laba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efihlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe lapho ubufakazi kusuka ngo-1980 asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abetheze umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi kodwa sebabophile wabahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zezimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi loshopho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalabo abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engakhulu uhulumende ikuyango kokukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende ikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo ngaphandle lokuyanga balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ephela njalo nje. Yikho lokho kuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe, we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Khangela uqoqo lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunenge imalana lodaba lwesegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalela ephalamende kanye lamakhansila. Abalusekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulo Sichilima, yena osowaphuma kubandla le-Democratic Progressive Party wabumba elakhe nyakenye, kanye lomfundisi osowangena kwezombusazwe umnumzana Lazarus Chakwera okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumthari kakukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abahlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abaningi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awegas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ukuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko okukhona. Thina nje eForestry Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge-alternative source of energy. Kodwa-ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbe uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekhampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leCaribe eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Nzvimbo dzatisingadzimwe magetsi dzatinotiwa maessential services dzakafanana nezvipatara dzakafanana nemaairport.
Kune ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamabhoda. Imbangela yelo-shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leCaribe lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona, sibe kwazi isikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba sikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbuya pheka early or alternative looting other means as maybe kuthenge isolar, ama solar stove, solar geysers or ubasumlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesi. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igasi uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba, kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakoBulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable leya abayikhiphayo abayilandeli. Kusuka kube nzima kithi esingela magasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqanda okungalunganga ngokwesaba izigebengu. Ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka, bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqanda.
Uzulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. Uzulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezulu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi ikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele, bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7, ngiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League. Nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange linqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa leqembu leHerentals ngensonto okungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni okuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emthileni mengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCastlaka Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni, okuyo imbangela enkulu yokuzithiwa lihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi, ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili. Aphezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leCapes United lona ile miklomelo lichumi lathoba munemunye njalo elinqobele Mushawane Stars ngetrika tuni nsonto. Endaweni yesibili kule qembu le Chicken Inn ele miklomelo lichumi lathoba munembili njalo elitshaya lechapungu ngetrika nyanga nsonto. Iqembu le FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu ile miklomelo lichumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu le ZPC Kariba ngetu kanya, futhi endaweni yesine kule qembu lechapungu ele miklomelo lichumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba lijayele Dynamos ngetu kanya njalo lile miklomelo emine kuthi phezu kwalo kule qembu leHighlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshawane Stars lona lile miklomelo emihlanu, kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada lile miklomelo yesithupha njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 le qembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazo muhle kayihlukane likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.